Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu le ola mugela emoyeni ngolwesi nemhlaka 14 kuzibandlela 2021 nguntunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje
bazama ukuthi ba clean igama le medical leli selithathwe ngudollar Trump walidonsela dakeni ingakho be forced kakhulu ukuthi uDonald Trump bamimpeche
umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lweimpeachment kubhubhe abantu abangamachumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 velo mkhuhlane lo
ukwanda kokugebengu lokugethusa kakhulu I think kungabe kujenyisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into sizima kathesi abantu baningi abasebenzi
imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lweimpeachment izolo amalunga edale lephalamende elelower house avotile avumelana ukwethesa uTrump icala lokuphehla umvukela ngemva kokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngeviki edluleyo bezama ukuvimba ukwamukelwa kukamnumzana Joe Biden yileli dale njengomongameli wemelika omutsha. Abebandla lamademokrasi abayibo abachuchisa loludaba bathole usekelo lwamalunga ebandla likaTrump elama-Republicans alichumi baba ngamakhulu amabili alamachumi amathathu lambili 232. Abebandla likaTrump abavote bephikisa kodwa badliwa ivoti babe ngamakhulu phose amabili 197. UTrump uke wetheswa njalo icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo iPhalamende nyakenye kodwa idale laphezulu eleSenate lamfumana emsulwa. Kucala lakathesi lona elilakho ukuthethwa yiSenate uTrump esesukile esihlalweni akukakhanyi ukuthi iyozala nkomoni ngoba amademokrathi kawalawo amanani adingakalayo ukuthi amfumane elecala kulelo dale. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Abantu bemedika babonkomo ama-politicians bazama ukuthi ba clean igama lemedika leli selithathwe ngu-Donald Trump walidonsela dakeni ingakho be forced kakhulu ukuthi u-Donald Trump bamimpeche kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamikela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenziwe ezifana lokuthi ukhanjiswa emthetho ndaba lezinye izinto okwethiswa amanye amacala athize nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdozele ezinkantolo bake bazwisisa ukuthi kuhamba njani yingakho ukuthi impeachment le yikho njengoba sisho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu umthwalo wokwesula udaka elizweni lemelika njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into le bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe linqobekela phambili yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kukulower house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi kaDonald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama Republicans kudalela Senate ubona bebambana lama democracy yini bemfumana elecala uTrump.
Kusenethi babunkomo kuzabe lobuzinyana thize ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma Republicans iningi labo basanoya amakhanda benoya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzatshengisela ukuthi iparty yama Republicans yiparty yezidlova kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions yokuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma ukukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angene ukukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babona ukuthi into abangayibona enganceda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into enzakaleyo, we have never seen it before and it has never happened in the 240 something years that the United States is a country. I-impeachment singabona sokuthi licebo elokuthi deter ama president ngoba when the constitution was put together ngama founding fathers ayefuna ukuthi ungabi le monarchy like a rule in America. So sibona uTrump se impeachwe kabili meaning ukuthi the first impeachment he did not learn his lesson ukuthi iAmerica lilizwe elihamba ngomthetho. No matter how many people you can convince, the majority still believe in the rule of law.
Abebandla lika Trump lama Republicans abanengi bathi ukwetheswa icala kuka Trump ngama Democrats kuzakhwezela ukufuthelana okukhona elizweni kwehlukanise abantu. Ungathini ngalokho?
Ngamanga la ngoba thina sibona ukuthi for years and years ama minorities labantu abamnyama they've been looking away or giving majority second, third, fourth chances. Labo kathesa kumele bakhulume lomunye wabo uTrump ukuthi hayi into ayenzilele to incite abantu ukuthi babe nodlame is not good.
Idalele Senate lona ubona limfumana elecala yini uTrump ubona ama Democrats ethola usekelo lwama Republicans.
Sibona ama Democrats ale 51 votes ku next Congress, so they need 17 votes crossing over from ama Republicans. Ngibona 5, 6 or 7 or 8 ababuyayo but ukuthi 17 okwakathesi hayi angikuboni.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Yena umongameli Trump uphume kumabona kude kulandela ukwetheswa icala kwakhe kodwa kazange alulokothe loludaba. Usolenje udlakela wathi labo abenza ubudlwangudlwangu egameni lakhe kumele batshiyane lalumkhuba. Uphinde wakhuthaza njalo ukubambana kuZulu.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic.
Bantu bakithi, ngifuna ukukhuluma lani ngezehlakalo zeviki edluleyo. Ukuhlaselwa kwedalela ePhalamende. Lokhu kwacunula izigidi zabantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla. Kahle ngicace, ngiyalusola kakhulu uDlakela esilubone ngeviki edluleyo. UDlakela alulandawo elizweni lethu. Uhlelo lwami lweMake America Great Again luhlezi luluhlelo lokulandela umthetho lokusekela amapholisa. UDlakela angilusekeli. Akula msekeli wami oqobo ongasekela uDlakela.
Political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kubhubhe abantu abangamatshumi bhose amane 38 nge-coronavirus eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngenxa ye-COVID-19. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe nyakenye likhwelela yakumakhulu bhoze ayisithupha 589. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula ezingamatshumi amabili lane 24,256. Phakathi kwababhubhe izolo abangamatshumi amabili ngabeHarare kuthi abayisishiyangalombili ngabeManicaland. KoBulawayo khona kubhubhe abahlanu, abathathu ngabeMasvingo, oyedwa ngowemashonaland central kuthi oyedwa njalo ngowemidlands. Ubusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini ikhanya isanda eZimbabwe kulezi nsuku. Ngeviki edluleyo kulamasela abambe imota eyayithwele imali engange 2.7 million US dollars eChinoyi. Kulabasolwa abayisishiyangalombili abamiswe enkantolo izolo beseteswa lelicala. Kuthange eChinoyi njalo kulosomabhizimusi odumileyo umnumzana Theodore Mhlanga ongenelwe ngamasela ahlomileyo endlini amtshontshela i-$60,000 njalo amthathela imvundiso yefertilizer engena ku-$88,000 kanye lemota yakhe ngokutsho kwamapholisa. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ukwanda kobugebengu lokugethusa kakhulu, I think kungabe kutshengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into zinzima kathesi, abantu abaningi abasebenzi basezindlini nxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe, so kwenza ukuthi abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba into le ibingayandanga or ibingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi nsuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele-South Africa. Ngokubona kwakho kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele-South Africa?
Ngokubona kwami so bantu be-South Africa ngabantu baseZimbabwe. Akula even ebantwini aseke babanjwa otholakale ukuthi ngiwayele kwe-South Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana File Mbalule ngu-Minister for Affairs, Minister of Police wa South Africa, uke wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu basuke kweZimbabwe abatrinileyo, abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni ngoba kuobala even kuma-cash and transit ukuthi ngabantu abantu bongcweti kwezempi or kwezokula. Indlela abenza ngayo kuyekhanya ukuthi ngabantu balobuciko ngiye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians ngabe ngabantu abale ground the military kumbe esipholiseni, and aso bantu be South Africa ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya South Africa bephenduka. Manje ngoba kade sikungadluleki emaborder yikho kwenza ukuthi amacala lawo ayande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli ngoba isikhathi bephiwa ibheyili abayiningi labo liyabaleka or bufakazi abutholakali. Ukuyabingela muntu nje ulesibindi sokuthi eze phambili ezowitnesa. Kodwa imithetho sibili bazama ukunika ezingathi ngama-deterrent sentences. Kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abaku-run maybe for 10 years and above bahlala babengekho bebalekela amapholisa balekela ingalo yomthetho. So yinkinga ekhona. Kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswayo ezephele bayagwetshwa kakhulu sibili. But uhlube ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu. Yiko even laba abagwetshwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayi-court, iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending appeal. Bangathola amaphili behle bebaleke. Yinkinga ekhona.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Sokuqhamuke ukuphikisana kuZulu phezu kwesifazana ophume emsakazweni we-ZBC ngolwesibili sithi nguye olosana okwakuthiwa lutshaywe lipolisa eHarare lwafa. Owesifazana lo uphume egcizelela impiko yamapolisa yokuthi usana lolu luyaphila. Abanye bathi owesifazana owaphuma kuvidiyo ethukuthele njalo ebambe ipolisa ngekhola esithi litshaye usana lwakhe ukhanya ehlukene lalo ophume ku-ZBC. Lolu daba yilo olubophise iziphathamandla ze-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mayere lomnumzana Job Sikala kanye letate lezindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula impiko yamanga enkundleni zokuxhumana lokungcolisa igama labagcini bomthetho ngokuthi usana lolu lwatshaywa lipolisa lwafa. Ngaphandle kwenwele abanye abathi zitshiyene okunye okubangele ukuthi abantu basole ukuthi lo ngumuntu munye ikuthi izolo emthethwandaba umtshutshisi umqambe ngegama elingayisilo elikhulunywe ngulo obesendabeni ze-ZBC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intathelo izindaba uLeo Munende.
Awukhanyi ukuthi nguye yini lo owayekuvidiyo kumbe nayisuyi. Osekwenza abantu bengani bayasola yikuthi u-investigating officer uLavumo Marisa lo o-investigator indaba kaHopewell Chingono unike umfazi lo ibizo elitshiyene lalelo alinikwa lona ku-ZBC izolo ntambama. UMarisa yena uthe umfazi lona kuthiwa nguShailene Marara. I-ZBC izolo ithe umfazi lo kuthiwa nguRebecca Msariri. So lokho sokwenze abantu abasola. Khathesi abantu sebezibuza hayi umuntu lo nguye yini okwamaqini kumbeni lapha isitethi ngani isiqila abantu asikabi kwazi.
Lina njengentatheli zindaba selike lazama na ukuthi limdinge umama yena lo likhulume laye lizwe ukuthi nguye yini uqobo ophume ku-ZBC njalo umntwanakhe unjani sikhuluma kanje uyaphila na.
Njengentatheli zindaba sesike sazama ukumdinga lo mama kodwa siyehluleka. Njengami ngizame ukumdinga ngaze ngamdinga laseBindura lapho okwakuthiwa wayesiyakhona angamtholi. Abanye bahambe esibhedlela lesa ade kuthiwa wahanjiswa kanye lomntanakhe ibizo lakhe alitholakalanga. So asikamtholi njalo asikazi ukuthi nguphi wakhona. Intatheli zindaba ze-ZBC sizicele i-phone number yalomfazi kodwa azikenelisi ukusinika. Basithembisa ukuthi baza sinika kodwa bakasiniki.
Ubona abanye ababekhona kusenzakala isehlakalo lesi selike lababona nala khulumisana labo kumbe ngabantu abangaziwayo lanxa sikhangele kumabona kude bekhanya ukuthi ngobani?
Kulabo ababe ku video le eyaqalisa ukuphuma asikaboni umuntu asikazi umuntu ipolisa elalidonswa asikatshelwa ibizo lalo umfazi lo asikamboni ababe khona bebukele lokho kusenzakala labo asikabo.
Umnumzana Leo Munende intatheli zindaba. Izizalwane zakwele Uganda ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli ngesikhathi uhulumende walelo lizwe esolwa ngokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo njalo esevale inkundla zokuxhumana ebulenjini ezigoqela iFacebook. Abancintisayo balitshumi kodwa abahamba phambili ngomongameli Yoweri Museveni owebandla elibusayo ele-National Resistant Movement lomnumzana Bobi Wine owebandla le-National Unity Platform. Iningi labahlola ukuqhutshwa kwalolu khetho ama-observers abagoqela abeMelika labeYurophu benqatshelwe ukwenza lokhu nguhulumende. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane.
Kusukela ngo-1986 kuze kube manje umnumzana uMseveni kakaze avumele ukuthi kube lokhetho olukhululekile. Sonke nje isikhathi abantu nxa kusiya ekhethweni abantu bayafakwa ngendlela yokuthi bahlukunyezwe amalungelo abo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kuyingozi ukuvotela elinye iqembu ngaphandle kwelakhe yena uMseveni. Yingakho ehlala isikhathi eside kangaka elokhu esembusweni. Angiboni nje ukuthi kungaba lokhetho olukhululekile ngoba abantu sebehlele bekwazi ukuthi iqembu likaMseveni liyenzani. UBobi Wine uyakwazi lokho njalo labalandeli bakhe bayakwazi lokho. Kungenzeka njalo ukuthi abanye baboshwe abaningi. So nxa sikhuluma ngalokho esithina ukhetho olukhululekile asikhulumi ngeUganda. Uganda ngeke nje ibe lokhetho olukhululekile nxa lo ubaba okhona manje esafuna ukubusa esiya phambili.
Sesikhangela abancintisayo ungathini ngabo njalo izehlakalo lezi ezisanda ukwedlula ke?
Abantu abasekela uBobi Wine siyabazi ngoba siyakwazi bangena esitradeni bebe baningi bagcwale bagijime belandela ukuthi basibonise ukuthi khona bayamseka. Kodwa uMseveni yena usekelo lwakhe alusuki ebantwini makhaza, lusuka kulabo esingathi thina i-political establishment, i-military. So yena kadingi sekelo ukuthi abuse, akadingi sekelo ebantwini, udinga usekelo kulabo abaphethe intambo zemilitary. Siyazi ukuthi uBobi Wine ule popular support, ulabantu abaningi abamlandelayo. Kodwa ukuthi abuse kangeka angene laphayana. Ingakho sibone laphana bevala into ze-internet, bevala ukwenzela ukuthi abalandeli bakaBobi Wine bengawutholi umbiko, bengawutholi yonke inkulumo esuka uBobi Wine, bezama ukunciphisa abalandeli bakhe.
Umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle libika ukuba izanuse zomkhathi zithi kusale ngozi enkulu yezulu lesikhukhula endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Inkundla yesayithi yona ithi umsolwa uLisani Ndleya umiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokubulala uyise lonina ababedumile empandeni umnumzana Nicholas lo Margaret Ndleya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7, ngibingelela labo bonke abantu baseZimbabwe. Engicela kakhulu ukuthi bakithi ake lilandele izixwayiso zona lezo ezikhulunywayo i-corona yabulala siyayizwa mpela khonapho kubo studio 7 ayizimbabwe mpela kuba kubi njalo kukhanya kuzaba kubi ngamandla abantu bizama ukuzibamba sibili bizama ukuzibamba indlala ikhona ngeyini ibangela ukubana abantu behle ukuziphatha kahle sebephithizela bedingana nokudla le mpilo yakhona nje konoko nje ukuthi vele nje yona izimbabwe vele isigaqe ngamadolo phansi abantu abala okungabaphilisa ngaphandle kokuba nje izukuline balime lakhona ekulimeni kunzima ngoba kade semathebhelelendi ngikhuluma nje emhlabathini onjengomhlabathi waseplumtree ikakhulu amahlabathi afana lakobumangwe bulima mango amahlabathi afuna imiquba abantu abalazifuyo kodwa imiquba igcwele emapulazini abalazi izimali zokuthi bakhulumisane nabantu bemapulazini bathwalele imiquba balime ngakho hhayi bakithi mina ngilawo amaningi kodwa-ke mina ngiphuma eplumtree emhlotshana igama lami ngifambeki okwamanje ngiseButswana lati sivalele khona ngapha yona le corona
ngiyalivinyelela basakazi bestudio 7 kanye labalaleli hhayi sihle njalo impilo eyinto esibhekane layo le into yokuvala amabhoda le yokuthi singayi emakhaya siyabona iy'ngane zethu abazali bethu so into engani sihlanganisa ingqondo asisakwazi ukuthi sokuhamba njani ukuthi sichaphe amabhoda siyemakhaya so into engani ihlanganisa ingqondo leyo so into engani iyasihlupha sibe ezingqondweni zethu ukuthi ekhaya sizahamba kanjani njani umkhuhlane wakhona uyabhida emazonke so le mkhuhlane wakhona engakatholakali hhayi into engani inzima engqondweni zethu sibili hhayi into esihlanganisa amakhanda sibili basakazi labaleleli bonke akukhulumayo umgcini dladla oyelupane emzola 27 ikathe sisendawni seButswana
Sawubona msakazi, sawubona nawe mlaleli. Msakazi, mina uduwo engilubonayo ilama messages asecirculate ku social media. Abantu besithi ama jabs la ufanele ukuthi abantu behlatshwe ukuthundubeza i-corona mayingababamba. Iqonda ukuthi izobhubhisa isizwe sa-Africa. Abantu basebenzisa i-social media for wrong reasons. Eqinisweni, kodwa bengaswipe out abelungu bengasenelisa yini? Abantu abayekela ukusabisa abantu, abantu bayesaba abanye vele sabu ukuhlaba unalama jebu hayi mina anguzwisisi ukuthi abantu bakuthatha phi khona ukuthi umuntu abumbe istori asibumbe and sihambe simemetheke sigcwala umhlaba wonke istori esingayisiso okungelona iqiniso ungelabo ufakazi ukuthi hayi lokhu ngempela ngempela kulobo ufakazi ngubonile nguzwile hayi mina angazi emsakazi abantu shuwa abananzelela izinto abazifaka ku-social media zirong kakhulu okhulumayo ngumama Khumalo ngiyabonga
umsakazi omuhle othandekayo okhipha izindaba ezinhle hhayi mina ngihluthwa yindaba ngobulisa ubuduna ngoba ubuduna nobulisa yinto yefamily kayikwenye indlu kodwa uzathola ukuthi laphana echurchi kukhona okunjalo umuntu ongasiwo wefamily usezendaweni yomlisa angaze kube khona lokho angazi induna yinduna bani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso zamalungelo kwele Cameroon zithi gazila themba lokuthi uhulumende uza luphenya ngokugcweleyo udaba lokubulawa kwabantu magaza libutho. Kuvikwa kulezi pepheli zakwele Ethiopia eziningi ezivalekele kwele Sudan esezibanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Donald Trump ube ngomongameli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili iParliamente ngohlelo lwe-impeachment izolo. Kubhubhe abantu abangamajumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belomkhuhlane lo. Imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.